kunamakhansilazi aseHarare uIan Magoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaxotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaxotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iphathi isixotshile, njalo suchallenje ukuthi suxotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuxotshwa ngoba le vacancy seziyadeclarewa. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by events ngoba ivacancy iyadeclarewa, i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi-ke indaba yabo Ostalos Ziba labanye imi ngaphi komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela o-MP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi, bona abakafuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuthi siyenza kusenza kusebanjalo.